I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ihlele ukuthi idale lokubhalisa labo abafuna ukuncintisa kukhetho lalonyaka. I-nomination court lizahlala mhla ka-21 Nhlangula, kodwa abamabandla aphikisayo bathi inhlawulo yokubhalisa ukuncintisa inengi kakhulu. Ngakho-ke bemukele ngenjabulo isinqumo esenziwe yiConcord sokuthi idale lephalamende lihluzisise limbadalo. Umongameli weZimbabwe Patriotic Party umnumzana Kwanele Hlabangana uthi bayamukela impumela yedale mayelana le-nomination fee.
Omunye wethu wezepolitiki obengenile ecourt lapha kade kucubungulisiswa kutsha ngodaba lolu kukhangelwa ngabojaji ukuthi kambe kuqondile na. Kungakho isinqumo abasikhiphileyo ngesekuthi basazakhangela lolu daba kusiyafika kuviki ezayo. Esithemba ukuthi nxa sokuphuma umphumela wokugcina kuzahlehliswa naleyo ntengo emele ibhadalwe, ngoba okuqakathekileyo ukuthi sithole inkokheli eziqotho.
Umnumzana Ndodana Moyo uMabhalane jikelele wezaphu uvumelane loHlabangana.
Lokhu sikuthatha njengenhlamba, ngoba obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli, babesiyakulwa naleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho, lokhu yikuthengisa ilizwe, ayisikho okwalelwa ngabadala. Abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujingileyo.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, kobulawayo umnumzana Steven Chirodza uthi ibandla lakhe alilamali.
Ama-nomination fees adulayo kangaka enzela ukuthi kube yinto egwenxa i-Citizens Coalition for Change, ngoba bayazi bona ukuthi i-Citizens Coalition for Change kayitholi lutho ezimalini ezibuya ngohlangothi lwe-Political Finances Act. Sebeyenza ukuthi kudule kakhulu ukwenzela ukuthi sehluleke ukufaka amakhandidi ezindaweni lezigabeni ezijeneyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uchaza kabanzi ngokwephulwa kwelungelo loluntu lokuphatheka kwezokhetho.
U-Section 67 we-Constitution eZimbabwe wenza kucace kahle kamhlophe ukuthi bonke abantu beZimbabwe beleminyaka engu-18 kusiya phezulu balelungelo lokuvota okhethweni olukhululekileyo. Kanti-ke nxa sebeleminyaka leyo eyamukelekileyo kusiya ngokuthi yiliphi ihhofisi bavotelwe ngabantu nxa bebathanda. I-nomination fees ezafakwa yizeki zithatha lolo lungelo zililahlele esiloteni. Qinizeki ukuthethe ngemali, isithe yona amahofisi athengiswa nxa ufuna ukuba ngu-president iba ngonothileyo. Kuyavalela amaphathi angelabantu abanothileyo, kwenze futhi izikhundla zithengiselwa abantu abalemali, kumbe izigangi ama-syndicates asponse abantu bathathe over i-governance system umbuso welizwe.
Ibandla elibusayo leZANU-PF liyahlawulela amalunga alo azangena kukhetho i-nomination fee. Okwamanje okusemthethweni ozafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele ahlawule inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eMelika, i-$20,000, ilunga ledale lephalamende mende inkulungwane eyodwa i-$1,000, kuthi ozafuna ukuba ngukansila ahlawule ikhulu lamadola eMelika i-$100. Izolo idale le-Supreme Court lethule umlayo wokuthi iZEC ihlolisise intengo ye-nomination fee kulandela ukuphanyekwa kwendaba le ngumongameli we-Nationalist Alliance Party umnumzana Divine Hove esola umthetho owe-SI-144 of 2022 owahlela inhlawulo zokhetho ethi ziphezulu kakhulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.